Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa loke sisiya phambili sisiya emuva uhulumeni uyatshintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umbuthano welanga lokunanza izisebenzi uguqulwe wabangezombusazwe eHarare kwakhuthazwa abatsha ukuthi babhalise ukuze bavote. Ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika, imali isilela emabhanga njalo lobuyanga labo budlondlobala. Uzulu ukhuthazwa ukuba lolwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhosi wokunanza usuku lwezisebenzi eLeworkers Day oqhutshelwe eHarare namhla uphenduke waba ngumbuthano wezombusazwe ngemva kokuba inkokheli zamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuthaze uzulu weZimbabwe ikakhulu abasakhulayo ukuthi baphume ngobunengi ukuyabhalisa amagama abo kugwalo lwabazavota ngomnyaka ozayo. Kubika uMavis Gama.
Ngamalunga ekhwaya yeZCTU besandulela usungulwa kwalo mkhosi owenzelwe enkundleni yeDziwa Resekwa Stadium eHarare namhla emini. Umkhokheli enhlanganisweni yeZCTU uMnumzana Peter Mtasa uthi impi yokulwela amalungelo esebenzi ngezombusazwe. UMtasa ukhumbuza abantu ukuba lasekuqaleni yasungulwa isebenzi impi kazibuse ngesikhathi umuyi owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo labanye bakhe iningi kungaba beqhatshwe nguloliwe babelwela amalungelo ezisebenzi.
Wediwe akuna imwe nzira nzira ndeyekutoshingirira
indlela kuphela yokuzinikela. Emhlanganweni weZCTU wanyakenye savumelana thina uba sekumele simanyanise izifundi abasebenza bezimele abalemizi yokuhlala labangelayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU uMnumzana Jafet Moyo utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngokungazinikeli ukuguqula umthetho wesebenzi owe-Labour Act kukahulumende.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa loke sisiya phambili sisiya emuva uhulumende uyatshintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umoyo uthi okumdanisayo ukuthi uhulumende esengongenela kundaba zezisebenzi akutshengise ngokunxusa abantu ukuba baze emkhosini owenzelwe eJinoyi yena engumqhatshi, ikanti kumele kube yisebenzi ezikhokhela kule mikhosi yazo. Owake waba ngumphathintambo ogatsha lwezisebenzi ngesikhathi sikahulumende uManyano unkosikazi Paulina Mpariwa laye ulandise phezu kokunye kokumunyethwe yile bhili elethulwa edale ngaleso sikhathi.
Ibhili leli ngalijiya lisithe isisebenzi singayenzi i-politics emsebenzini bangabuye bala ama-t-shirts bathengisa amakhadi abo emaphathini. Sasesithi i-workplace ngeyokusebenza kuphela ningayenzi okwe-politics.
Bebekhona abaqhuba imisebenzi yokuzilibazisa kulo mkhosi okubalisa uMandla Nkosi Zulu osakhulayo okubulawayo oleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa kodwa isisebenzela eHarare.
Hayi msebenzi sikuphethe nathi khona lezi mota zesihamba ngazo ngokugida khona lokhu. Hayi athi vele kuyafanana nje lo muntu ovukelayo ese-industry. Hayi nijabulile.
Umnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli weMDCT uba ngumhlonishwa kulomkhosi. UTsvangirai wake waba ngunobhala jikelele enhlanganisweni yesebenzi eyeZCTU. Ugcizelele ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho oluzayo.
Sibhekane lokhetho luka-2018 kasiyi kuvuma yiloba yiphi impumela ezakutsho ukuba sehlulwe kulelo khetho thina abamabandla ezombusazwe aphikisayo. Sengisenza njengoTrump. UTrump wathi yena angiyemukeli impumela ethi nginqotshiwe.
Umkhosi walo nyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Fighting Unemployment, Poverty and Inequalities. Lumbutano ungenwe ngabamabandla aphikisayo akumanyano wenera iziphathamandla ebezimele inhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke eye International Labour Organization kanye lenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lozulu lezifundi. Uzulu uze ngobunengi kungakhathalekile ukuba imota zamapholisa ezithwala amanzi ababayo bezimiswe bucwadlana lale nkundla yedzivaresekwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kobulawayo khona ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi amankampani amaningi sevaliwe kanti lezisebenzi eziningi sezilahlekelwe imisebenzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu belingekho edolobheni lamuhla loba nje izitolo phose zonke bezivuliwe ngaphandle kwamabhanga lamahhofisi kahulumende. Iningi labantu seliphila ngokuthengisa kuthi labo abasebenzayo labo babhekane lokusilela kwemali emabhanga. Abanye njalo abaholi osokuthiye ilizwe lilabantu abambalwa abasebenzayo. Lokhu kubangela ukuba kungabi lemithimba yokuthakazelela ilanga labasebenzayo. Ngitsho lo mbuthano wezisebenzi owawuvame ukwenziwa minyaka yonke egcekeni le-Stanley Hall kumbe e-White City Stadium. Osakhulayo othengisa amaluba e-City Hall, umnumzana God knows Impala, yena uthi ilanga lezisebenzi alisacaci njalo lamuhla ibhizimusi lakhe beliphansi.
Ah, ende futhi mina vele eish ngani vele angikho kuholiday yazi. Hayi nani labantu abasebenzayo balayinile emabhenki nje kathesi vele sikhuluma nje so dawu imali abayiboni ingazi abanye nje ngebhibalayo imali kwabale mali ingcono i-workers day.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi abasebenzayo badlela evalweni ngoba bengazi ukuthi bazabuyela kusasa bayesebenza kumbe njalo bazayithola na imali yabo ebhanga.
Thina kwelakithi sibona kuvele sokungazathi nje yilhlamba ukuthi sikhulume ngesimo sezisebenzi ngoba uzulu omningi kasebenzi. Esingathi mhlawumbe ngakwenziwa ukuthi abantu ke sihlangane ngelanga lokuthi abantu baswele umsebenzi. Ukuthi iningi labantu bakithi badlele evalweni bona abasebenzayo. Ukuthi kabakwazi ukuthi kwela kusasa bayabuyela emsebenzini bafike basebenze.
Isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo laye ugcizelele amazwi kaMzila Ndlovu ethi balokudana okukhulu ngelanga lalamhlanje ngoba kunoku khala okukhulu kobulawayo ngenxa yamankampani asavala haya eHarare.
Abantu abaningi sebetshonele ukuthengisa ezitaladeni njalo futhi bayahlukunyezwa ekuthengiseni lapho okuyikhona okwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu bonke.
Kuthi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye utshaye khona ethi amhlophe kulabo abasebenzayo lanxa eZimbabwe sekulilanga elingasatsho lutho ngoba ukusebenza akusaziwa ngaphandle kokungena ibandla lezanu PF uphiwe imali uqale ukuthengisa.
Into ethi ayikusebenza sisayazi akusafani leminyaka edlulileyo okwakuthakazelelwa amalungelo esebenzi njalo lesifiso zabo.
Unkosikazi Silethemba Mathe olwela amalungelo abesifazana uthi ilanga lezisebenzi selifana lamalanga onke nangu amavinkili avuliwe ngaphandle kwamabhanga ngoba balutshwana abantu asebeqhatshiwe.
irenti yanamhlanje ke kumele bayibhadale alokunye njalo okuthile ke kumele kubhadalelwe ilanga lonelo abangasebenzanga ikho abantu bevula bezisebenzela ngelanga lanamhlanje
lamuhla kobulawayo akubanga lomkhosi okunanza ilanga lezisebenzi iningi labantu belisemakhaya ukuthi abalamabhizimusi bebezithengisela ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo
ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika imali isilela emabhanga njalo lobuyanga labo budlondlobala Incwadi kwezenotho zithi inani labantu abangasebenziyo elizweni lingafika kumachuma ithoba mnemunye lanhlano ekhulwini i-95%. Enye iyencwadi lezi ngomnumzana Masimba Kuchera yena othi okudanisa kakhulu yikuthi uhulumende weZANU-PF ukhanya engaselawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Yeyimona njengani ilanga leli libuya esikhathini sibona uhulumende engahloniphi isebenzi sibona uhulumende engazama ukuthi create employment umela abantu basebenze wakhangelisa zabona ukuthi uhulumende khathi uyehluleka ubhadala isebenzi ngesikhathi uhulumende wenze into eziningi kakhulu ezithengisa ukuthi kasahloniphi isebenzi so ilanga leli libuya esikhathini isebenzi eziningi zikhala
abalutshwana bona babasebenzayo uyatsho ukuthi imali abayiholayo incane kayeneli njalo esikhathini esiningi abayiholi ngesikhathi abangasebenziyo ke bona injani impilo kibo
impilo inzima sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi abantu makhaza bengakwanisa ukuthi baziphilele impilo enhle ungakhangelisisa uzabona ukuthi kulento ezinjengestatutory instrument 64 abantu abazithengisela izinto zabo bethenga across the border ezinye zangkhona asenelisi ukuthi zingene uhulumende sithi uya protect ama industries uzabona ukuthi abantu bayabothwa ama council ayagijimisa ama vendors labantu abazama ukuthi bazilungiselele impilo yabo so yikho esikubonayo kwenzakala khathesi uhulumende ebopha abantu abazizamela ukuthi baphile ngendlela esingathi engcono
umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eSouth Africa kunjalo nje izisebenzi zakwele South Africa bezithe gwaqa endaweni esitshiyeneyo elizweni lelo zithakazelela ilanga leWorkers Day kodwa izisebenzi zeZimbabwe zifika inkulungwane ezingamakhulu amabili ezihlala kulelo lizwe bezikhathazekile emoyeni ngekusasa yazo. Amaphemithi ezisebenzi lezi yaweZimbabwe Special Permits aphelelwa isikhathi lonyaka ngompalakazi kodwa uhulumende weSouth Africa lokhe engakatsho ukuthi bazaphiwa yini eminye iminyaka kumbe bazaxotshwa kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kuke kwaba zindaba ezimnandi ekuqaleni komnyaka owayenguphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba esithi baphakade kokudla amathambo engqondo ngokuthi kwenziweni njengoba kunzima ukuxotsha abantu abaningi kangaka elizweni kanti njalo akwenzi ukuthi abanike imvumo yokuthi sebezizalwane zakwele South Africa. Yesiphathamandla lasenhlanganiso emela isebenzi zeZimbabwe kwele South Africa e-Migrants Workers Association in South Africa MWASA umnumzana Butholezwe Nyathi uthi izisebenzi lezi zihlukumezeke kakhulu ngokungazi ngekusasazo.
So siyakhuthaza ke ukuthi i-government yaseSouth Africa njengoba sekunominister omutsha ikhulume nabantu baseZimbabwe abaphethela amapermits ibachazele ukuthi kufanele ukuthi benze kanjani ngoba abanye basalokukholwa ukuthi bangakhona ukuthi be renewe ama permits abo belapha.
Phezukodaba lukahulumende lokuthi abala ma permit la babuyele ekhaya bayifaka izicelo zeminye imihlobo yama permit, unyathi uthi baphakathi kokuxwayisa uhulumende obunzima bokwenza lokho.
Sibhizi manje sikhulumisana ne government yase South Africa ukuthi understand ukuthi kunzima kangakanani ukuthi umuntu esuke lapha ehambe eZimbabwe erenewisa ipermit yakhe, ngoba kuzothatha isikhathi, kuzobe kunama line.
Ngakwelinicele isiphatha amandla sebandla lePAM umnumzana Clement Ncube ukuthi kunzima ukuthi sisebenze eZimbabwe zilithakazelele lelilanga lesebenzi.
Beta ebantwini bakithi abalapha eSouth Africa, ngoba kunje abakwazi ukuselebrate iMay Day.
Umgcini hlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eMbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi balokwesabela ukuthi nxa amaphemithi la engasangezelelwanga iminyaka kuzahlukumeza iningi labesifazana okuzafuze bayeqala impilo entsha eZimbabwe engelamsebenzi.
Siqala ngapho ukuzama ukuphila ekhaya njengoba isimo silokhu sisiba nzima kangaka. Abantu abethu abasezikolo ekhaya sizababhadalela ngani? Kunengokubi okuzadalwa ngumthela wokungavuselelwa kwamaphemithi.
Uthi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzinkulungwane zabantwana asebefunda kwele South Africa, njengoba nxa abazali babo kungathiwa babuyele ekhaya labo kuzafuze bayeqedelela izifundo zabo eZimbabwe.
Bazabuyela yini bayefunda ekhaya, befunda ngani? Eqinisweni siya kudinga ukuvuselelwa kwamaphemithi. Sihlele emthandazweni ukuthi umnyango wezasekhaya eSouth Africa usicabangile, kanti futhi singajabula nxa kungaba masinya sihlale sisazi ukuthi sime ngaphi ngalolu daba.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani nje hayi uthi obekungaba ngcono ukuthi abalamaphemithi la baphiwe imvumo yokuba izalwane zakuleli.
Bekungaba yinto enhle ukubana uhulumende weSouth Africa ithatha amanyathelo okubana abantu laba abalamaphemithi bephiwe ama-green books, ngoba sebehlale belawo amaphemithi for more than 5 years. Bakhona abanye abadidakthelwa izimali, bakhona abanye abalama-accounts, kuzothiwani ngawo lawa ama-accounts.
Kucatshangelwa ukuthi kulezalwane zeZimbabwe ezizigidi ezimbili kwele South Africa, kanti iningi lazo abalazwe incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Lokhu sekwenze ukuthi besetshenziswe nzima, beholiswa imali ephansi. Nxa bengazama ukukhonona ngalesi simo bayaxotshwa umsebenzi loba kubizwe amapholisa azobabopha. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngelanga lezisebenzi elinazwa namhlanje emhlabeni jikelele ele World Workers Day. Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch ithi kulobufakazi bokuthi uhulumende wakwele Syria wasebenzisa izikhali zechefu yohlobo lwe-nerve gas cane okubalisa lalokho okwethulwa zintatheli zindaba kunyanga edluleyo. Amabhizimusi athengisa imithi amafamasi abe lomhlangano wokuchathekelana ulwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo nguZulu ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abathengisa kumafamasi ama-pharmacist ingcwethi laba amabhizimusi alungisa imithi ahlangana kunye ngomnyaka efundisa abathengisela abantu imithi ngomsebenzi wabo. Umnumzana Richard Jongwe, ongumqondisi wenhlanganiso ethengisela amafamasi imithi, uthi babone kuqakathekile ukuba lokhu kwenziwe, uZulu ethengiselwe imithi efanelayo kuvikelwa impilakahle yabo.
Also we need to empower these guys so that they also
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu lemithi kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye kuyokuqala ukungena izifundo ezinje. Ukuthi kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka bakhangelele ukuba umqando ubande lonyaka ngokwengezeleleyo okuvame ukubangela ukuba abantu bathenge imithi yezikhwehlela lemvimbano. Osakhulayo uNora Chirawu ngomunye wabaningi abangene lomhlangano ephatheka kuzifundo ngoba esebenzela ipharmacy eHarare.
Uyenza i-training eBenylin, ama-coffee mixtures ama-Benylin, i-range yonke eBenylin. Kwenza ukuthi abantu babe ne-idea ukuthi ama-coffee mixtures, especially this week, abantu abaningi bakhwebe kulo mcando. So abantu abaningi bayenza ama-flu ukukhwehlela. So sebe sifundisana. Sebe silolwazi sibanike ukuyenzelana ukuhambelana nesikhwehlela sabo even yokushila.
Ujongo uthi sebele minyaka emithathu besenza imbuthano enje ihlanganisela izisebenzi zamafamasi esezile sikhathi eside zisebenza zisengezelela ulwazi lazo kunye lezisacathulayo ezingena okwakuqala kulezi zifundo.
We give them education and sometimes
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu lemithi kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye kuyokuqala ukungena izifundo ezinje. Lo nyaka lomhlangano ukhokhelwa libhizimusi lePulse elithengisa imithi etshiyeneyo ehlanganisela ephathisa kumvimbano lezikhwehlela ofana leBenylin. Ingcwethi zithi eleZimbabwe selibhekana lodubo lwabasakhulayo abathenga imithi efana leyezikhwehlela kungelancwadi ezidingakalayo ezabodokotela. Bebe sebelungisa izidakameza ezifana lebronko lomsombodiya kubangelwa indubo abahlangana lazo ezengezelelwa ikusilela kwemisebenzi kube sokubadalela inkinga kumpila kahle yabo kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umnyaka ka-2017 usubone abatsha beZimbabwe besebenzisa indlela eziningi ezitshiyeneyo zokufundisana ngokubhalisa kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo. Umnumzana Norman Dube oyingcwethi kwezemishini yamakhompyutha lencingo zikamakhalekhukhwini ngomunye wabasakhulayo laba. Udube uthi usesungule uhlelo locingo lukamakhalekhukhwini i-app ngesiNgisi oluzaphathisa ngemfundiso yokhetho. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Kade sihambe eZambia kuconference ethiwa yi-Tech Camp Lusaka. Lapho esifake khona sabe ngama-team okuthi siyenze ama-ideas that can address ama-problems esiwafacing ama-topics under elections, democracy, transparency and those kind. Asikhangela ama-youth kakhulu.
Uhlelo lolu wena leqembu lakho likhiphe uhlelo oluzabe lusebenza emakhalekhukhwini esingathi ngesiNgisi ama-mobile applications. Awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo njalo ukuthi umphakathini kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani ezizabe zidabukela khona.
I-application esiyibhutileyo ile information eyokuthi ama-youth esibone ukuthi kumele bebeyazi ngoba asifundi bepha ngokuvota phela but ifuna ukuthi bevote bezwisise ukuthi indaba bevota. Kule information enjengabantu abarepresenta ama-constituency abo bakwanisa uku-create ama-account bethole ama-direction to ama-polling station abo namanye ama-features amaningi.
Ungabheka elizweni lethu iningi labantu liphila emaphandleni lapho le mitshina ayisebenzi kahle. Njengeqembu lilungisile na ukuthi uhlelo lwenu lolu lwasecingweni lusebenze emaphandleni.
Ngokukhangela ama-statistics sibona ukuthi eZimbabwe kule 100% mobile penetration okutsho ukuthi abantu abaningi balamafoni but okungekho i-internet. So i-application yethu le isebenza ngendlela yokuthi nxa kungela i-internet iyasebenza offline futhi okutsho ukuthi umuntu engangena ka-1 the next time nxa iphenduka noma i-internet ingasekho uyakwanisa ukubona kudala. Then abale mafoni lawo angangena ama-application sikhangelela ukubuilda okuthiwa i-USSD service kumbe lama-SMS. especially for abantu abasemaphandleni.
Likhangelele ukuthi umphakathini angaqala ukusebenzisa uhlelo lolu nini?
Okwakathesi i-application leli in terms of ukulibuilda sesiku 95% like seseduze kuphela. So becela ukuzwa ukuthi from uhlelo lolu kade sikilo ukuthi baxasane ukuthi sincedisa ukuthi sikwanise ukuluqalisa, but sikhangelele ukuthi singaqasa as soon as possible.
Lo ngumnumzana Norman Dube oyingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha obexoxa lo Mike Wove. Kwezemidlalo lamhlanje uMantengwane undize wahlala phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu leNgezi Platinum nge-1-0. Sikhuluma ngeqembu le-Highlanders phela. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders sele miklomelo elitshumi lambili ngemva kokudlala imidlalo emihlanu lapho elinqobe khona kane ladliwa kanye. Iqembu leNgezi Platinum yilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki lesithupha, njalo lithelele lahlala endaweni yesibili le miklomelo elitshumi ngemva kokudlala imidlalo eyisithupha. Ohlohlele iqembu le-Highlanders nguSimon Munawa, yena olitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbay uthe uyakujabulela ukuba phezu kwengalane yemiklomelo kweqembu lakhe.
Yebo, okwakathesi siphezulu engalaneni yemiklomelo kuyinto esijabulisayo kakhulu. Isifiso sethu ukuqhubeka siphezulu, kodwa ke sinanzelele ukuthi kasikaqedi iligi, sisasele imidlalo eminingi esisezayidlala.
Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki, iqembu leBulawayo City linqontshwe nge-2-1 ngeletriangle ngomgqibelo, ikanti ngosuku olufanayo iqembu leCapes United libhaxabule eleChapungu nge-4-0. Iqembu leCapes United lihlezi endaweni yesine engalaneni lile miklomelo yi-9-1. Ngesonto iqembu leWange linqotshwe nge-1-0 liqembu leChicken Inn. Iqembu leYada linqotshwe nge-1-0 liqembu leDynamos, kuthi iqembu leShapani Mine linqobe leCholojo nge-1-0. Imidlalo yeviki lesithupha yesigaba sePremier Soccer League iqhubekele phambili namhla emini, njalo iqembu leHawu Mine linqobe iqembu leBantu Rovers nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yeLuveve, kuthi esigodlweni iHarare iqembu leHarare City linqotshwe nge-1-0 ngeleZPC Kariba. Limpumela idale yokuba iqembu leHawu Mine liqanse liyehlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elitshumi, ikanti eleZPC Kariba liqanse liyahlala endaweni yesikhombisa lile miklomelo yi-9-1. Kusasa kulo mdlalo wodwa oza kuba phakathi kweqembu leBlack Rhinos lele FC Platinum ozaqhutshelwa enkundleni yeMorris Depot. Lo mdlalo ulakho ukuguqula isimo sengalane, ngoba iqembu lebutho eleRhinos nxa linganqoba lizabe selile miklomelo elingene leqembu leHighlanders elitshumi lambili, kuthi eleFC Platinum linganqoba liyabe liza kuba le miklomelo elitshumi lanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Oh,
Roliwe Nguzahara eqhibake uhlelo lwethu lwalamhlanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale sihlobo esithandekayo livalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.